siyazi babunkomo ukuthi udaba lweimmigration kakhulu kulelizwe laseEngland ludaba oluhluphayo kakhulu njalo ludaba olusegudwini kakhulu olukhanya oluyilo kwesinye isikhathi olwenza ukuthi abanye ababe bengabakhokheli bakulelizwe ngokungaliphathi kahle loludaba iloludaba olucina lusenza ukuthi abanye bechiye izikhundla zabo isikhathi singakafiki. Kodwa asingakhohlwa ukuthi ilizwe leEngland afanelanga ukuthi bakhohlwe ukuthi bangabanye abasayina isivumelwano seGeneva Convention esivumela ukuthi abantu ababuya kuleli lizwe ngobuphepheli nanoma yikuphi ubuphepheli noma baphephela ngaziphi indlela, kodwa ke nxa umuntu eye wafika kuleli lizwe wafika ngobuphepheli kuyimfanelo yabo ngesivumelwano abasisayinayo njalo isivumelwano abasikhrethayo bona esikhangelane namalungelo oluntu ukuthi bavuma ukuthi bazavikela abantu abangena kuleli lizwe bezokhalaza ngendlela ezifanele ezama-asylum seekers. Okungangokuthi lokho esesikubona sebefuna ukuthi bona isinqumo noma ngithi isivumelwano lesabasayinayo abasafuna ukuthi basilandele ngendlela efaneleyo. Okuyinto ukuthi bona njengohulumende bekufanele ukuthi badinge indlela eziqondileyo ukuthi babone ukuthi udaba lolu bengaluqondiswa ngathi indlela. Njalo akukho emthethweni kuleli lizwe leli ukuthi umuntu ongumzali ahlukaniswe lomntanakhe. Ngaphandle kwesizathu sithize, mhlawumbe nxa ukuthi mhlawumbe kukhona ukuhlukumeza komzali ehlukumeza abantwana, kodwa ke nxa kungekho izizathu ezifana nalezo, umzali akukho emthethweni ukuhlukanisa umzali labantwana bakhe. Abantwana nxa bezelwe bezalelwa kuleli lizwe bahle bazale bephiwa ama-documents abo kuleli lizwe. Okungakuthi umzali wabo kuyafanele ukuthi kuyabasekufanele ukuthi labo bamlungisele ukwenza ukuthi ahlale ayenelise ukuthi ahlale agcine abantwana bakhe kuleli lizwe.
Uhulumende weBhilithane uthi abaxotshwayo laba yizigebengu, abantu abafunyanwa belamacala atshiyeneyo. Ungathini ngalokho?
Siyayizwa indlela abazivikela ngayo ukuthi bona bathi badipota abantu ngenxa yokuthi bayenza ubugebengu. Kodwa ke umthetho njalo kulelizwe nxa sikhangela umthetho uthi wona nxa uyenze ubugebenga obufana le-terrorism lapho kuyabe kuwukuthi ubandakanyeka ezintweni ezifana lokuthi umuntu ufuna ukuthi ubulale abantu abaningi noma ukudiliza izakhiwo noma ukubulala abantu ngendlela yokuthi uhlosile ukuthi ukwenza njalo, yibo ubugebenga busezincwadini noma busemthethweni ukuthi umuntu nxa engatholakala ebandakanyeka kulezo into ilapho fanele ukuthi abuyisele khona. Kodwa ke ezinye izinto lezi ezincane ezibizwa ukuthi ngama-petty crimes. Ama-petty crimes emthethweni wakuleli lizwe babunkomo awuvumeli ukuthi uhulumende athathe umuntu amdipote ngenxa yaleso sizathu. Ngaphandle mhlawumbe nxa sekuthi sekukhona ezepolitiki ezibandakanyeka lowo muntu mhlawumbe laye uhulumende esezisenza ukuthi mhlawumbe egcine begcine bethatha leso sinqumo ukuthi bamdipote lowo muntu. Lokho ama-petty crimes babunkomo amajele akhona khonapha. Nanoma ngubani noma ungabe kuwukuthi isiphepheli noma sosithetheli, nxa ungabe uwonile kungumthetho wakuleli lizwe ukuthi kufanele ukuthi umuntu ahlanjise ejele ayegwetshwe ahlale leso sigwebo sakasifaneleyo aphinde aphenduke aphume abuye. Nxa usuvele wasenza isigwebo sakho wasiqeda, nxa usuphumela phandle ungasabuye uphinde usenza ezinye izinto kwesinye isikhathi mhlawumbe iminyaka emihlanu noma iminyaka emithathu, ukuthi akufanelanga ukuthi utholakale njalo usenza izinto ezifanayo. Ngemva kwaleso sikhathi uhulumende we-immigration kuyabe kufanele ukuthi athathe isinqumo sakhe ukuthi ngenxa yokuthi uyabona ukuthi umuntu lo sewaqhubeka ngokuba le good behavior sokufanele ukuthi umuntu lo amthathele inyathelo elihle noma bamqale bamnikeze noma ngama 1 year la ezivama ukubona bewanika abanye abantu noma ngama 2 years la ezivama ukubona abanye abantu until baze babe satisfied ukuthi umuntu lo sewatshintsha uqiniso.